Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala ezimathonsi ngombuzo kamongameli Mnangagwa lisithi selibhekane lenduba eziningi ezivalisa indlala, ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana kanye nokusilela kwemithi ezibhedlela. Izakhamizi esikhokhelazo ziveze ukuzisola ngokusekela ukukhishwa kwayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe zisithi sezikubona namuhla ukuthi wayengcono kulalo khona. Unkosikazi Mati Moyo, isakhamuzi semawane phansi kwenduna Unhlamba, uthi bathwele amagabha abuzayo phansi kombuso kamongameli Mnangagwa.
Umgabe kade engcono kulala ubabongenileyo lo. Isiqiniso elihle leJehova uyabona. Lokho kuthi into ziyaqasa ziye phezulu, amabhasi asagadeka abantu bakhala ezinyembezi. Kumgabe kade kulokho konke lokho. Ngisho ubesinceda umdala lwaba futhi esiphesiza ukuthi akashesho ngezwa ngiphela sithi nyangathi o ya wonke umuntu namthuzi sithi umgabe kade enceda kula nto esiyikho khona siphakathi kwenkangala emangalisayo.
UMnumzana Dennis Moyo, isakhamuzi seNcandeni phansi kwenduna uMasuku, uthi umongameli Mnangagwa wehlulekile ukugcina izithembiso azenzayo lapho ehluthu nombuso umnyaka emibili edlulileyo.
Ngokunanzelela kwami abantu beZimbabwe bahlezi phezu kwameva. Intengo yezinto zikhwela every day. Imithi yezibhedlela ayitholakali ukuze sokudlula kokhana kwakusenzakala ngo-2008. Ngiyananzelela inkulumo ayikhuluma eqala ukuhluthulela umgaba wombuso esithi izinto zizabe zilungile ngemva kwe-100 days. Kodwa manje into seziwesela mehluko umuntu osebenzayo lengasebenziyo okundileyo ongafundanga sokufanana nje okusenkangala eZimbabwe sokome chachachachacha.
Unkosikazi Trainer Ndlovu esijubane phansi kwenduna uMathe uthi babhekane le ndlala embi kakhulu kuminyaka emibili edlulileyo.
Hayi, iminyaka le empili edlulileyo kade siphakathi kwenkangala, kade kule ndlala kakhulu ngoba size saphiwa ukudla lakasesi silokho sifola ukudla ngenxa yokuthi kade sisenkangala. Sesikhangelele ukuthi laye uNkulunkulu asinisele izulu elilingene ukuthi silime sivune.
UMnumzana Brighton Naro entalale yena uthi impilo yezakhamizi emaphandleni sinzima okumangalisayo selokho umgabo wasuswa esihlalweni.
Vele nje athi ngapha emaphandleni asiyabona utshintsho lwakhona, otherwise sekungani sekuwesi sekukubi kakhulu. Kwabaneyo sebezoe sithi kulo mgabo kusesengcono ngoba isinkwa besiyi-90 cents, kathesi isinkwa siyi-$15. Kufanele sicenge isikephe ncinxaso singena amanzi apha sicwila lokho sicwila lokho sihamba lapho. So vele yamina ukubusa kwamnangagwayoko vele esinsa angenayo kulalo ukuthi ngekade ngapha emaphandleni vele sekuwesi ngangomunye umuntu ozwisisayo ngawuyayekela nje.
Amazwi akhe agcizelele ngesinye njalo isakhamuzi semawane uMnumzana Gabriel Moyo othi akulanto enhle emakhaya.
Akulanto eguqukileyo emakhaya, lapho emakhaya kathi esiwesi wesi lokhu undoda luyengeni lesihlalweni akulanto enhle. Into zonke zimbi kakhulu ngoba into ziyakhwela kusathengeki njalo lelokhu zeli imota kazigadeki and ngikhona kusiya lezula lokalini konke asakwazi ukuthi kathi vele kubonani. Ngesikhathi sikamgazi kwakungcono ngoba wayesenze khuze balo uthule zivivele kakhuzi lutho umuntu ofuna ukuzithulela.
Iningi labantu lajabula kakhulu elizweni lonke jikelele lapho kususwa umgabo esihlalweni, lilethemba lokuthi lizaphila impilo engcono ngemva kwalokhu. Kodwa kuze kube lanamhlanje izulu khala njalo nje ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ophethe esithi abantu kumele babekezele esalungisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajabundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.